Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku-4 Mabasa 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezabu selikhuthaze uZulu weZimbabwe ohlala kwele South Africa ukuthi aphume ngobuningi ayitshengisela phambi kwesonto yesikhonzi sikamongameli Mnangagwa umnumzana Hubert Angel eJohannesburg ngolwesihlanu, lapho azakuba lomcimbi khona.
Ingakho ke thina sikunxuse umuntu wonke waseZimbabwe notha bebandla lezaphu ngoba kulani lezaphu lo ngomuntu wonke waseZimbabwe ukuthi sizotshengisela sibonise ukukhonona kwethu ngento eyenziwa ngabantu laba.
Ibandla le-CCC lithi isigaba se-Country Park asiyi kubandla lezanu PF lanxa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethembisa izakhamizi ukuthi uzazixhumanisa lamagagasi e-Wi-Fi zingamvotela kukhetho oluzayo.
I-Country Park izathathwa yi-Citizen Coalition for Change, ngeke yathathwa yizanu PF ngoba esikubonayo kathesi yizithembiso kuphela ezikamthuli Ncube, akula lutho okubambekayo esikubonileyo.
Izakhamizi ze-Igusi eNyamendlovu eMathebelele North zithi sezitshaywa ngumoya okwamanje kulandela ukuhlaselwa ngabadinga abathakathi abaziwa ngokuthi ngothika mtanda kumaviki ambalwa edluleyo.
Kudala abantu laba be-operator iminyaka leminyaka lokho besedlula lithi bethathela abantu izakhamizi inkomo, bethagetha obhoko inkomo, bebathathela izifuyo, bebathathela lezimali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla lezaphu selikhuthaze uZulu weZimbabwe ohlala kwele South Africa ukuthi aphume ngobuningi ayetshengisela phambi kwesonto yesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Hubert Angel eBoksburg eJohannesburg ngolwesihlanu phezu kokuthinteka kwakhe kumisebenzi yenkohlakalo evezwe ngumsakazo we-Al Jazeera. U-Angel obelomunye umhlangano ngeviki edluleyo ubikwa engomunye walabo abathinteka kabanzi kule documentary. Ukhangelelwe ukwenza umbuthano ngolwesihlanu kulandela omunye omkhulu ewawenza eDubai. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Amathuba okutshengisela kwelakithi siyancipha, ibandla elibusayo liyabulala lokubulala abantu nxa bengatshengisela ekhaya. Thina njengebandla sikhuthaza abantu bakithi bonke abasemazweni ukuthi basebenzise amathuba atholakalayo lapho kungela khona ukuncindezelwa kwabantu ukuthi batshengisele kubo bonke laba abaphathekileyo kudaba lokuweba ezomnotho, especially laba abaphatheke ngodaba lwe-code looting evezwe Al Jazeera. Ingakho-ke thina sinxuse umuntu wonke waseZimbabwe notha bebandla lezaphu ngoba kulani lezaphu lo ngomuntu wonke waseZimbabwe ukuthi sizotshengisela sibonise ukukhonona kwethu ngento eyenziwa ngabantu laba.
Ukutshengisela lokhu likuqoqa kwele South Africa kuphela yini kumbe kukhona la kwamanye amazwe?
Sinxusa wonke umntana enhlabathi, wese mwana wevu, kwese kwamuri, yonke indawo, ngabe kuse-South Africa, kuse-England, kuse-Canada, kuse-Europe, wonke umuntu akabophe ijambo, kayihlome, ihlasele. Sesikwalile lokhu thina, siyakwala, siyakuphinda njalo siyakwala. Laba bantu abatshontsha umnotho welizwe, omama besifa bebelethe ekhaya, abantwana besifa ongela mithi, ama-pensioners lama-veterani ethu esifa bengela lutho abalutholayo besebenze gadala leminyaka eminingi, kodwa sibona abafana abangasebenzanga lutho bembuluza ngey'mota, bembuluza ngezicathulo, betshengisela ngegolide. Enough is enough.
Abe Zanu PF bathi ifilimu le iqoqwe izitha zabo ezizama ukungcolisa ibandla labo phambilini kokhetho.
Hayi, lokho sikujwayele, vele besikukhangelele ngoba konke okubi ebakwenzayo bezano bayadinga lowo muntu abangamsola, baza kuthi lokhu ngama-sanctions, pheceleze hayi lokhu kwenzela ukungcolisa thina. Bona abavumi ukuthi vele bangcolile, thina siyabazi bangcolile, balamacala, bazo bakuvuma ngo-2017 bekhipha uRobert Mugabe, but bona hayi vele ubesebenza lamasera lezikliwe. Kodwa jikijiki uzakuthi bazowujika bethi ngama-sanction. Khathesi bayakwala lokhu bathi hayi ngobani abafuna ukusingcolisa. Asisoze sikumamele thina lokho ngoba siyazi ukuthi ngabantu abazingcoleleyo bala macala wabo, bayakhuluma bodwa kumavidiyo.
Alo-ke ngumnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
inkundla. Kwezokhetho ibandla le-CCC lithi isigaba se-Country Park asiyi kubandla le-ZANU PF, lanxa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethembisa izakhamizi ukuthi uzazixhumanisa lamagagasi e-Wi-Fi zingamvotela kukhetho oluzayo. Uncube bekhankasa e-Country Park ngomgqibelo. Isigaba se-Country Park ngesinye sezigaba ezabunjwa kakutsha kulandela inani eliphansi labantu ababhalisela ukuvota kulesi sigaba. Sixoxe lomnumzana Swithan Chirohotsa, isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
I-Country Park izathathwa yi-Citizens Coalition for Change, ngeke yathathwa yi-ZANU PF, ngoba esikubonayo kathesi yizithembiso kuphela ezikaMthuli Ncube. Akula lutho okubambekayo esikubonileyo thina okwenziwa nguMthuli Ncube ngaphandle kokufaka izithembiso. Ye, kuyokuthi ukhansela obevele khona e-Country Park, ukhansela owe-ZANU PF, kenzanga izinto ezibambekayo kulezinto ezinje. Okwakathesi izesa ayikho e-Country Park. Izindlu ezakhiwa e-Country Park, izesa akula, sebeze bethenga ama-solar panel bezifakela ugetsi. Kuyokuthi amanzi e-Country Park katholakale, abantu bathatha amanzi emgodini, ayikhona esiboraneni, emgodini. Sithi amanzi anikezwa abantu kwakathesi angcolile, kahlambulukanga amanzi lawo, vele kahlolwanga ngabantu abaqeqeshileyo. Kuyokuthi inyoka ezivela egangeni, ngareziningi ende abantu abaningi sebesaba ukuya ezindlini zabo, ukuhlala ezindlini zabo besaba inyoka ezingabaluma. Konke lokhu Mthuli Ncube kazange akhulume ngakho. Akhuluma ngakho i-Wi-Fi, i-Wi-Fi ezafuna ugetsi ukuthi isebenze, i-Wi-Fi ezafuna imali ukuthi isebenze. Kuhle ukukhanye sobala ukuthi ngumuntu vele odlala ngengqondo zabantu. Angikholi ukuthi i-Wi-Fi ingaqathe kwedlula i-drainage system lokhipha izinyoka luma abantu e-Country. Abantu bengabanjwa amehlo ngabe-ZANU PF abanika izithembiso ezingasoze zi.
Manje njengoba umnumzana Ncube yena ethembisa ukufakela abantu i-Wi-Fi lokunye okunjalo, lina njengebandla ozanqoba uyenelisa yini ukuthi ayenze khonoko okukhulunywa nguNcube?
Okwamanje engakutsho ukuthi sile program esifake edolobheni encedisa abantu abagogekileyo. Silama Wi-Fi mbona afika 20 ukuncedisa abantu abagogekileyo edolobheni. Iprogram le ikhokhelwa ngumama uSepiso Mpofu, onguye okhokhela iprogram le eyama Wi-Fi ebantwini abagogekileyo. Into esuke yabanzima e-Country Park ikuthi kwaba liphutha ukuthi kube lo councillor we-ZANU PF, so ukuthi yena asisayinele amaphepha thina singabe Citizens Coalition for Change, sibona ukuthi yinto engaba nzima ukuthi esenzele. So thina singaze sithole isithi yena leyo, mbonani kuza kuba lula ukuthi sifake leyo Wi-Fi. Kodwa thina siqakathekisa ukunikeza abantu amanzi lo ugetsi kube iwifi ibisivuya ngemuva abantu beCountry Park amanzi abo abanatha ona kahlanzekanga amanzi lana amanzi angikhona thatha emgodini imgodeli engcekeza.
Hello ke ngumnumzana Swithan Jirotsa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Izakhamizi zeAigusi eNgamendlovu eMatabeleland North zithi sezitshaywa ngumoya okwamanje kulandela ukuhlaselwa ngabadinga abathakathi abaziwa ngelokuthi ngotsikamtanda kumaviki ambalwa adluleyo, njalo bathemba ukuthi abasoze baphenduke futhi ngoba besethusela izakhamizi njalo bezithathela izifuyo lemali. Okuningi asikuzweni kusithandekile Mhlanga weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esinye isakhamuzi salindawo, umnumzana Decent Ndlovu, uchasisa okwenziwa ngothika mtanda laba, athi basebenzela endlini kaSobhuku.
Kulabantu okuthiwa ngothika mtanda. Kudala abantu laba be-operator iminyaka leminyaka lokho besedlula kithi bethathela abantu izakhamizi inkomo, betageta ogogo inkomo, bebathathela izifuyo, bebathathela lezi mali. Izinto zonke zona lezo zenzakala kulo MP, lo councilor, lenduna, lo sebhuku, lo mlisa, lamapholisa eduze abayibo abaclear lezo nkomo. Kodwa ngihambile mina ngayaba challenge labo bantu. Kade besebenzele emzini kaSebhuku lapho kade bethathela khona inkomo zabantu. Berobha abantu egcekeni into emgceke ngaba challenge personally ngeyi-1 bona bangu-5 othika mtanda labo lezakhamizi ziyazifika about 20 something. Bathi sokuntambama bathi komunye umzukulu womunye ugogo abasebemthathele ngangimdefenda abasebemthathele inkomo ezimbili bathi bayaxola isa ngaleso senzo sabo esokumbizela inkomo ezingithule $100. So inkomo lezo kabaseyi kuzithatha ngoba bebezama iqhinga labo basemsebenzini baphandela abantu babo.
USobhuku walindawo unkosikazi Grace Mpofu uthi abantu abaphoqwa ukuthi baye kubotsika mutanda
kuzebenzene lapha ngabe vunyelwe umlisa lendlula siphonga ukubukela kuphela babo abantu bona bebathande bona abantu begabeni bavumelana mina ngize kamanje uSobhuku ngiyabe ngikhamela abantu abakuvumelanayo into esebeyikhiphile ukuthi bakhonze ukuthatha kuphela lawo ngamangane e-altars abathathi bayavumelana siyemukela athi singabantwana kulo bani kulo ngithi kusebhuku kulisa induli thina sokuthiwa lingayali nxa befunwa ngabantu.
Lokhu kugcizelelwe ngukhansela Johannes Sibanda wakulindawo, yena uthi uhlupho lolu alusabhahanga esigabeni ngoba abantu laba sebahamba.
Kuzekwabo kuzihlupho zabo kumbe kwabe kuzidayela izinto ngokuthanda izinto bayahamba kodwa sibatsheni besabafundisa la amalungelo abo ukuthi akula ngicela umuntu ongaphosa umuntu sabanika futhi nenhamba zamapholisa ukuthi ngazo kunzima ubone ngani nenzima uyadebalela ucinga supho lwakhe sedinga ukuthi aniba kuqawa ungene indawo nke but sebesibasele lakula mitohoso abantu bazithandela ngamuva umuntu ngohlupho lwakhe uyabhadala njini kuyasekufana nokuthi umbungayo udokotela akuthathe ukuthatha but sebesibatsele ukuthi laba bengabalinganisi lamadokotela akho esinye sesibatsele ukuthi njalo angamasalamisi manje abantu bakithi bakhangentelo ezizazithanda.
Umnumzana Ndlovu uthi ngempela abantu bayazikhethela kodwa kulokwethuselwa njalo kufanele befundiswe amalungelo abo ukwenzela ukuthi kube lokuthula esigabeni.
Izakhamizi ngazama ukuzibonisa manje kulabanye abantu abadali ukuthi noma ebona ukuthi lento le imusa egodini, njalo esebezwile lamavidiyo lama-clips amanye ama-audios engangibathumela wona kodwa ngaye ngafonela emsakazweni ngapha ekhaya banjela ukuthi kuyabophisa umuntu onjalo liyamreporta, but siyamangala abantu laba lokho beqhubekela phambili bengafika bayethusela umuntu njengobana abantu bayethuselwa kudala ngalesani isikhathi sokudlakela olwakela bakhona ngama-80s abantu lokho besesaba kungafika abantu abayethusela ukuthi liza kufa lonke lapha lingakele ukubuya kuthi kamntana abantu bayahamba abanye behamba ngoba befuna njalo besilwa labanye omakhelwane besenzela ukuthi bayeqanjwe ubuthakathi abanye behamba ngoba kuthiwa ungasala wena ungayanga khona uLondofa ungahamba wena abantu ungayanga ufika kuthi uLondofa wonke umuntu akula umuntu osele ohambileyo khona ngale wonke ubhataliswe ukubalisela laye usebhuku lapha abagangela khona laye bekufuneka inkomo ephilayo kuye emzini wakhe abantu bakhonjelwa ngemini ukuthi ubani uyaloya abanye sebeze befisela labo nina abaqanjiweyo ukuthi bayaloya bethi ngangcono zonke izalukazi eziqanjiweyo zife zonke ziphele du bazingcwabe amaviki yonke kulokho kuphuma ebantwaneni bezakhamizi abantu sebexabana ekhaya sebelwile futhi kathesi nje besanda kusuka abantu sebelwile futhi ngayo leyo ndaba yokukhombela umuntu ukuthi uthwe ngumthakathi
omunye umhlali walindawo wesifazana ubikwa ubesexotshwa kulindawo ngoba kuthiwa uyaloya asenelisanga ukukhuluma lenduna kanye lomlisa walindawo ngalolu daba ngimele iStudio 7 ngise Washington ngingusithandekile Mhlanga
Siyabonga sithandekile okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi umthuthisi womthethwandaba weHarare umnumzana Mugobe Moringani ubuthiwe izolo esethezwa icala lokukhulula izibotshwa ngokungekho emthethweni. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ukhetho lwebandla leZANU PF ama-primaries awenziwe ezigabeni ezimbili eHarare azaphindwa njalo ngoba kwaba lodlakela lokuthilibezela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kireba kitilonke tabazonke tikelele lesloka sinalele zetseni siyabonga ngathi sibanga nabasiphukela ngathi nje kangicalise nenkulumeni yonke wethu loti izapho iphelela emathebelele nje kuphela okuyikho kuyenziwa amarapi iliqiniso izapho ayifuni ukufesa iqiniso lokuthi ayilasekele kumbe ayilabantu abayilandi la emashonaleni yona isemathebelele emashonaleni ngale bayenza kwabo okutshontsha khona kwesikuzwayo qhamuka manje lokho lesizuza izaphu ilothando lwabantu kodwa ayilivumi iqiniso lokuthi khona yona iyefana le MRP ilwela abantu emathebheleleni iyenza sengathi ilwelizwe lonke akukho kanjalo enikwanise amashona kulaleli lodwa elingafuna ukuthi khona iNdebele liphathe ilizwe lelana ngoba asoze betshontshe kahle so kuyafana bantu bakhitha iqiniso asiyekeni njengoba linjalo abantu bezaphu abayekeli ukuloke bethi balwela iZimbabwe yonke abakhuluma iqiniso ukuthi balwela abantu bakubo and bona balosekele lobantu bakubo okufanayo nje leMRP
siyabingelela emsakazweni siyabonga ngomsebenzi sisike labalaleli umsakazo silusizi kakhulu ngokuzwa abantu bezalo bephika manga ngaka bethi abantu abe TCC babophise uJob Skala ngendaba zokuthi bayesaba ukuthi le support lo muntu wezalo opheka leso story leso leyo nkulumo leyo hayi usase ingane akabona ukuthi abantu bakuphi kuyele ukusitshela ukuthi bona beyizano ba utha lonke igolde leDiamond besiyalithengisa emazweni bethatha imali befaka ezikhwameni zabo bengalandaba lokuthi ingane yeZimbabwe izophuzana amanzi awekho emadamu kodwa begijimela ukuthi becabani baqhatha iTCC amalida zeTCC elodwa kuthiwa omunye uthi ule support ulomunye omunye ubophisa uJob Skala ngoba ule support bayitshela bani leyo nto eyibungane okungaka amaZimbabwe asehlakaniphile iChip politics yabo la le ababeyenza kudala ngebalungu kusi manje basebenzele ingqondo awulamuntu yavotela izani yamasipela le akekho olengqondo kusi lonyaka ayila challenge makuthiwa kule election okuthiwa ikhona i-friend fair election lonyaka bazabona amazonke uchamisa ewina more than 70% or more than 90% le 10% kuyabe kungabangani bakhe umnanga kwaba bemvotela bonabo atshontsha lapha igolide kuphela siyabona
basakazi be-studio 7 sanibonana kanye nabalaleli ngokunjalo angihlale phezu kwedaba angathi ngiyakhumbula ngo-2017 makususwa omgabe esikhundleni bathi laba bamsusayo bathi sokunezigebenga ezi around the press yiko bemsusa esikhundleni sesibona le nto yayenzeka ngo 27 nansi Al Jazeera isisikhiphelile khona sesikubonile ukuthi kunabantu abasebenza lo president uelizwe kube yibo abatshontshela ilizwe kwayena la upresident involved ekutshontsheleni kwelizwe umnotho welizwe ngubhidlika yonke into ezimbabwe ingahambi ngenxa yokuthi kulabantu abasurrounded upresident kanye naye upresident abatshontshela ilizwe ezimbabwe kulanto ehambayo izibhedlela zilamithi imigwaqo ifile oteachers amateacher awaholi amanesi awaholi kodwa mabethu bafuna imali kuthiwa amasanction kathi ke akula amasanction amasanction yikucatsha ngomunye ilizwe litshontshelwa ngwena lotu ngumholi wayo labangani bakhe hayi akarizayi ngabe nje kuthiwa yena uyacabanga kahle uvele ongafanelanga adinga ukuthi ezasho ube fanele ukuthi yena azicabangele azisitshele ngoba ubugwelegwele bakhe bonke sobubonakele
yebo Studio 7 lapho nje ngiyalibengelela abantu nomusa siyeyi lapho ezimbabwe sesikhathazekile mina nginesimanga labantu wakithi esindebeleni lapho wayakhala ngomnankaza ukuthi ibhalagwe waceda abantu ebhalagwe kodwa kathesi wabhizi ngaye angikwazi kumbe kulo omnankaza wayi-3 kumbe wayi-4 angikwazi ukuthi wafunani nje kuye yeyi kumbe yiwo amalembu awo lawo ahambayo kumaprofiti awo lawo ejohani masoyi lawo ngabe segqoke insalu nemakhepisi ingqondo zisezitathu kuthiwa abantu kakuthandazele ilizwe wona abantu bethandazela okokuthi sibulawe omnankaza wawini abantu wakithi nje hayi 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 wathi amashona lawo amashona ayenzeni wona yiwo abhizi ngamnankaza kodwa umnankaza kuthi ugcwalisa ibhalakweli ngomnankaza onjani lo akawakwazi nika amafapha anto esindebelezi angapho ngokuthethisa amashona amashona omnankaza wasamfuna wona yiwo amfunayo khona
hayi mina ngimangazwa ngabogogola kulabo kathi bona basuka nini ezikhundleni barizena nini imisebenzi kambe abantu abahlala ezikhundleni beze bevuge becine bengasaboni amagama abangcolile kathi into abayisaba ukuthi bethiye izikhundla yini ngoba ungabhekisisa intsha laleyo ntsha yezanupiyefu kayisebenzi abasuke ezikhundleni babhodabhoda yonke indawo okuthula incube sevotelwa ngapha betshontshe izimali ngapha sebefuna ukuvotelwa utshela abantu ukuthi uzobayenzela i-Wi-Fi yamahara i-Wi-Fi yini lempilo yomuntu ungaqathanisa i-Wi-Fi nempilo yomuntu abantu bengahlala bengelayo i-Wi-Fi into ebalulekile empilweni impilo yomuntu ukuthi abantu baphila ngayo bayasebenza na imali balayo na nokuthi kutshela abantu nge-Wi-Fi yamahala bazothi bengala mafoni behle ukuthenga amafoni ekhaya lona ilizwe lehle ukuthi libayizele amafoni bekutshelwa nge-Wi-Fi i-Wi-Fi badla yona le-Wi-Fi yamahala abantu bakithi kabake beyekele ukurojwa ngamasela wezao abantu bakithi bevuke bevuse umqondo ulungiseni ilizwe ilizwe libe right manje umhlaba wonke uyakhala all over ukhala ngokusela kwenkomo inkomo zitshontshwa yini ngoba nabo omnankava bogawulela abotuze yibo abatshontsha inkomo kodwa kwenkomo siyakustopa okwenkomo ozazi ukuthi wavula ibutha yenkomo zokusela siyakustopha okwenkomo ngeke sisebenzele amanye amatu lokho siyakustopha lo ngeke sihluphekele kuyo
emsakazweni kastudio 7 njani kuloo ndoda okhuluma ekuseni namhlanje kuthiwa ngubheka impilo wathwathi othe izaphu lemsakazi zikhankasa emathebuleleni hayi yeyiwona umbono wakho ye siyawuzwa mpela kodwa thina nje emthwakazi vele savele saphumela egcekeni ukuthi thina sikhankasa emathebuleleni kuphela ngoba vele silwela abantu basemathebuleleni kuphela angeke sikhankasa emashonaleni mase sikhankasa emashonaleni mla sesikhankasa silwela abantu basemashonaleni thina silwela abantu basemathebuleleni abancindezelweyo ngomunye umhlobo so kumele kuzwisile ukuthi thina singamthini MRP Association National Park silwela abantu basemathebuleleni kuphela wonke umhlobo osemathebuleleni siyakulwela lapha hayi izaphu ilo izaphu lokuthi national kodwa ikhankasa emathebuleleni kuphela hayi izaphu vele isinto yafayo nje liya MRP yezenzela abantu ezingcono hayi izaphu hayi izaphu vele iyi-national nje ngomlomo kodwa ngezenza kula nto eyenzayo phela izaphu
ndinelele enkundleni ingabe litshona njani lonke basakazi ngithemba litshone kahle hayi ngiyamuzwa ugawule lapha uyahlafuna akufanani mnuzana gawule ngabe kuthiwa khona ezimbabwe umongameli engayenza amacala esesihlalweni uma esephumile uyabotshwa ngabe umgabe wabotshwa ngoba umgabe ngumuntu owaguguda abantu ebabulala abantu ngesikhathi segugurawunde esebenzisana labona laba abaphetheyo manje manje yindaba umgabe engazange wabotshwa ma kuyikuthi umthetho usebenza ngaleyo ndlela lalowo phetheyo ngicabanga ukuthi umthetho ngabe ufe ngabe kazange limfake amasotsha azange amfake esikhundleni ngoba naye ulawo amacala unawo amacala kodwa-ke into eyenza laba abantu bengaphumi ezihlaleni baze baguge babalekela wona lawo macala ukuthi kube sokuthiwa hhayi segugile engakabotshwe ngoba segugile umbuzo umbuzo enginawo nanku umuntu engathi segugile ekozwe ngulwa wenziwa njani uyayekelwa yini ngokuthi segugile ngicela umphendule khona lapho gawule
Studio 7 Studio 7 sanibona kuyaphila ngolise bonke abalalele semakhaya kanye nomthawa zonke jile bengithi ngiphendule lo wakalo unkomo lo wabekhuluma ngokuthi izani right terms abantu into eziright and yenza kahle zana wena baba siyazi ngamani singabathengisi bakithi esindebeleni kodwa ndlanini kahle imali ezana nothi lisitshele ukuthi abantu baphila kahle eZimbabwe sihluphe kangaka kumanje sisemazweni kungenxa yezana kodwa-ke lina azizaze litholani kuzani ndiyayincoma lithi right kunini izane yabuza kumanje nabo-40 something years lokuthi ayikho into yakuyenzela yabofaka mani bantu bezindebeleni alikho ishonele yofaka ushintsho kithi ebantwini besentwini ndingakhohlwa izane
lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owayengumongameli welemelika mnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukuzinikela emapholiseni awe-New York lamhlanje kudaba lwakhe lokufumbathisa untombazana aya laye emacansini ngemali yokhetho. UTrump ulamanye njalo amacala adlula angamathumi amathathu akhangelane lawo. Izolo usuke edolobheni leFlorida esiya eNew York ukuyazinikela emapholiseni lamhlanje ekuseni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Ukubotshwa kukaTrump kuyinto ekhangelwa ngabantu baseMelika ngendlela ezitshiyeneyo. Nxa useceleni likaTrump uzavumelana loTrump ukuthi yi-politics. Kodwa lapha mna ngibona ngani iNew York lapha abotshwa khona balandela umthetho. Ngoba kungubani lobani obekwenzile ekwenze ngesikhathi se-election njengendlela akwenza ngayo ukuthi ubhadale umuntu ukuthi athule, ukuthi akhulume. Wayevalani nxa kungayisi. Leli licala kumele ukuthi lithonisiswe lifake phakathi komthethwandaba. Njengoba ekutshwa angithi uzafakwa umthethwandaba kuzayakutsho ukuthi umthethwandaba wona umbona njani. Ukuthi athi yena i-politics kuvele kuyikuhlala kwakhe, yindlela avika ngayo loku wangena ku-politics. Yonke into ayikhulumayo uma abantu sebemphendula kumbe sokungani sokumbalekela sokumtshekela uthi i-politics. Hhayi sizabona. Laba abantu abavoteleyo ijury le evotelweyo icubungule yabona okulethwe phambili kwabo uthi kuyinto emangalisayo kumbe kungumonakalo omkhulu ukuthi uTrump angabotshwa kumbe engabotshwa.
Manje nxa ukhangele wena ubona ngani akusoze kubangele na ukuthi kube lodlakela njengalokhu okuthiwo ngabanye abantu abathi lapho nxa ihamba imithethwandaba kuzaba lodlakela yena ngokwakhe uTrump ayelutshotshozela.
UTrump nxa sonke isikhathi sesendaweni lapha angamanga khona kuhle usuke aqoqe abantu ukuthi kube lodlame kube lodlakela kodwa abuya khohlwa ukuthi kungonakala kuzakuye futhi kumlethe kumthethandaba ukuthi yena nguye owatshotshozela abantu ukuthi kube lodlame. Kwalesi sikhathi ngibona ngani udlame lwangikhona nxaze lube khona alusoze libe yilolwane olumangalisayo njengakuqala lolwane oluka January 6. Abantu sebekhathele labanye labo sebevula amehlo sebebonile ukuthi ubaba lo kantina wahlala engofuna udlame ngonjani ukuthi abanye abantu kathi sibabotshiwe basemajele abanye balindele kuye emajele ngenxa yokuthi bangena udlame olwalubizelwe nguye uTrump. Angiboni lokuthi futhi eNew York le ukuthi uzusuye uyetshaya udlame eNew York uzakuvela ngaphandle kwezinye indawo ngoba uTrump eNew York lekala isapoti njengesapoti ukuthi ngaye kuthiwa kwenzakala eGeorgia kumbe eMississippi kumbe eTennessee kumbe eTexas udlame belungaba khona ngoba yikho lapho abantu abamsapota khona. Kodwa kamboni ngale ukuthi kuzaba lo dlame olumangalisayo bake bazama abantu lokuthi bengilandelela ukuthi i-FBI lezinye inhlanganiso ze-security bezikhangelele ukuthi kuyini okwenza kwenzakalayo kuma charts lapha abantu ukuthi abantu bakhulumana bathi hayi akula okubumbayo okutshengisayo ukuthi abantu abaningi bathukuthele ukuthi bangahamba bayekwenza udlame ukuthi bancedise uTrump kulindaba yakhe.
Alo-ke ngunkosikazi uPriscilla Ndlovu ocubungulayo ezombusazwe. Usigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande.